Lami ngithathele lithuba lokubonga uSandra. Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 uNhlangula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umbuthano we-23rd African Union Summit kwele Equatorial Guinea ulokhu uqhubeka kugcizelelwa ukuthuthukisa inhlelo zokudla. Sixoxa lomnumzana Bednico Bebe omela iNkayi South edalele ePhalamende ukuze sizwe okwenzakala esigabeni sakhe.
Imigwaqo esibhekele kakhulu esimdaka lapho kwakubanjwa khona izimoto lamabhasi. Lokhu kungakalungiswa-ke khonokho okuze sikhayelele uhulumeni. Kulezikolo ezathathwa yimoya ezadilizana izulu. Izibholani eziningi kakhulu izibholani ezadiwa ngu-ENC.
Siza kuzwa ngomdlalo kwe-World Cup osaqhubeka kwele Brazil.
Ngakudlala iNigeria ne-Argentina njengoba zizadlala-ke mhlaka 25 bekuzaba nzima-ke ukuthi abantu-ke bebukele iDynamo bebukele i-Highland. Abantu-ke bathanda-ke ama-teams abo akhona abasekhaya, kodwa-ke ngaku-World Cup kudlala ama-teams-ke anjengabo-Nigeria, o-Argentina, o-Holland, hhayi abantu bakhetha-ke ukuyabukela i-World Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namuhla kweziphathelane lezemaphandleni sixoxa lomnumzana Bednico Bebe omela iNkayi South edalele ePhalamende njalo isiphathamandla se-MDCT ukuze sizwe okuningi okwenzakala kulindawo.
Njengoba sabona uhulumende ekhampena enika abantu amagreda ayevele eChina, amagreda lawo-ke apakiwe kawenzi kutho ngoba kakunamali yakhona yokuthenga amafutha ukuthi amagreda lawo asebenzi wokuqala lokho. Imigwaqo sibona-ke ivuthukile, eminye amabhriji adatshulela izulu. Izulu lipheleke kose ngabo-April khonale ngabo-March. Sibona vele kakulanto eyenzakalayo-ke kuhulumende ukuthi alungise-ke imigwaqo leyo eqondane naye uhulumende esithi ngama-state road nesikhiwa ukuthi baqalise ukulungisa amabholoho lawo adabukileyo. Nemigwaqo esigebheke kakhulu esimdaka lapho kwakubanjwa khona izimoto lamabhasi. Lokhu kungakalungiswa-ke khonokho okuze sikhayelele uhulumende. Kulezikolo ezathathwa yimoya ezadilizana izulu. Nesikhathi sezulu sikhangeleleke uhulumende ukuthi nga uselungisa selo hlelo lokuthi alungise lezo zinto ezaphambaniswa-ke ngesikhathi sezulu akasayenzakali lokhu. Izibholani eziningi kakhulu izibholani ezathiwa ngu-ENC ngesikhathi-ke se-UDI ezagejwa ngunye ngaleso sikhathi. Sibona-ke eziningi zangikhona kazisasebenzi. Kungumlando njalo kahulumende ukubana-ke alungise lezo zibholani ngemali kahulumende. Phela sithi nxa sikhuluma ngemali kahulumende sikhuluma ngemali zemithelo eyiyebhadalwa ngumuntu wonke. Phela umthelo wonke umuntu ongena esitolo uyabhadala umthelo, ubhadalela ukuthi uphenduke njalo lowo mthelo uzelungisa zona izinto ezizivalisayo. Kodwa sikubona-ke ngehulumende yezanu ikakhulu eNkayi ukuthi-ke bathatha leyo mthelo kodwa kasikuboni okubuya muva ukuthi kuzelungisisa lezo zinto eziyabe sibhadale imali zemithelo leyo engikhuluma ngayo. Abantu bakhala ngokuthi imali kayifiki ibe khona le abantwini emakhaya ngenxa yokuthi vele lona ilizwe liyehluleka ukuthi libe le mali ukuthi abantu basebenzise ngoba-ke into zonke ziyadilika. Ekudilikeni kwezinto-ke imali iba mlithwani ehamba phakathi kwabantu.
Uhulumende yena uqhuba phambili uhlelo lolo olwezimaset, njalo siyezwa ukuthi khona ngapho ezigabeni zemathebeleni North iziphathamandla zebandla lezanu PF okumele zibone ukuthi uhlelo lolu luyagcizelelwa njengoba besithi lina lilugcizeleli. Kuyini elikubonayo eNkayi ngalolu hlelo?
Into abayibhalayo ephepheni becabanga ukuthi mhlawumbe-ke bangabhala ephepheni amazwe omhlaba azabazwela abesefaka imali ukuthi balwenze lolo hlelo abalibhala ephepheni. Wawusala ukuthi lolo hlelo ukuthi liphumelele kufuneka imali eningi kakhulu. So leyo mali ukuthi bayayithatha ngapha bezanu akuyinto emangalisayo. Sikwazi ukuthi bayathatha ngawo. Ungakhangela kathesi sikhuluma kunjenje, izanu iyehluleka ukuthi igcwalise i-constitution yelizwe ekhuluma nge-devolution of power ukuthi baqale ukuthi bagcoke labo abakhethwayo imbenithi abahamba baya ku-nomination court ukuthi bazaba kuthi baku-provincial council. Kakukwenzakali lokho. Isizathu esenza kwenza kungenzakali ukuthi kakula mali elizweni ukuthi khona bakwenze bakugcwalise khonokho. Yebo, yesu ngathi khona umthetho kawukabi khona i-act of parliament which governs njani yenza ngabomo ukuthi kona kungabi lomthetho wona lo ngoba bayakwazi ukuthi umthetho ngabakhona kuyakwenza ukuthi ibhili kahulumende kumbe imali edingeka ukuthi iqhube inhlelo zikahulumende iyabe sibeyingezelelekile bona bevele besehluleka ukuthi bagcwalise izinhlelo zikahulumende ezikhona kathesi. They are using that Zim asset ngoba kukhona u-D A ubiza abantu ukuthi azabatshela ngeZim asset. So abantu babe ngakwazi ukuthi Zim asset kuyini. They will go there ngoba ubize umu-D A befika u-D A kukhuluma ngeZim asset. Not that they will be going there to participate, but konkani kuthiwe futhi ukuthi those civil servants are known in the areas ukuthi yibo ababiza in conjunction lama-NGOs abantu nxa bezebhalisa izinhlanyelo, nxa bezebhalisa ukudla. So they would go with the pretext ukuthi ayinozayekela kathi ukuthi ukuputa kathi kulomuntu okubhaliswayo yabo. Asure that's how they go. Because they cannot call and run ukuthi nezana abantu bahambe. They kaloku nakwazi ukuthi vele yikhanti biza imali nhlanu yezana abantu bahambe.
Lo ngumnumzana Pedniko Pepe omela iNkayi South edalele eParliamente njalo isiphathamandla seMDCT obekhuluma icingweni leStudio 7 eseNkayi. Kodwa lona ibandla lezanu PF lisanda ukugcizelela emsakazweni weStudio 7 ukuthi lisebenza gadalala ukuthi uhlelo lwezim asset luphumelele. Amazwe akumanyano we-African Union kuliviki aqhuba umkhosi we-23rd African Union Summit kwele Equatorial Guinea lapho okuhlafunwa khona ikakhulu udaba lokuthuthukisa inhlelo zokulima lokudla kuzwekazi le-Africa. Umnumzana Everson Ndlovu ingcwethi kwezokulima utshele uSandra Nyaira we-Studio 7 ukuthi kufanele ohulumende bamazwe e-Africa basebenze gadalala ukuthuthukisa lezi nhlelo ngoba kulendlala eyesabekayo emazweni abo.
Okwakuqala kufanele sikhangele indaba zemali ukuthi uhulumende nxa enika what we call ama ministries imali eningi ingaye ku-army, imali eningi ingaye kwezinye izinto kodwa ayiye ku-agriculture ngoba kulapho okulokudla kwethu khona, ngoba kulapho kulempilo zabantu khona. So asifakeni njengohulumende imali eningi iye towards in i-agriculture. Number two, khonapha nxa sinika abantu across Africa umhlabathi, asinikeni abantu one abalolwazi lokulima already, abantu esibafundisileyo ukulima. Number two, sinike abantu abavele belesifiso sokulima. Singaniki umuntu wonke nje, asinikeni abantu esikwazi ukuthi baza sinika ukudla khonokho esikufunayo, siphinde sithengisele futhi amanye amazwe. Kathesi sebekubonile konke sebekubonile kathesi, angiboni ukuthi kulo muntu ongakubalekela. Inkinga zethu lapha yikuthi asila mali. Singaze sibe lesifiso even njengama-politician, but kungela mali asenzi lutho. Kodwa wonke umuntu usenanzelele ukuthi ukulima kule mali, ukulima kuqhakathekile. So banaba sithi khona ngama-leaders ethu anaso isifiso kuthi inkinga zimali, akula mali. Sile challenge, sile nkinga yokuthi khona asikakwazi ukuhlela inhlelo zokuthi sikwazi ukuthola imali kusiya ngokuthi kuyini esilakho. Njengama-mines for example, asikwazi ukuthola imali kusuka khona ngalo ukuthi siyayisebenzisa ngaphi ku-agriculture kumbe ekulimeni. Khonapha kithi ekhaya inkinga yokuthi even lo minister we-finance ule nkinga lokuthola imali kusuka kubani, kuma-mines, akasi kwenzakalani. So into ekhona lapha, asicidiseni ukumaneja kwethu izinto zethu ekhaya kuze kuba le mali ezaphuma khona iye ekulimeni.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu ingcwethi kwezokulima obekhuluma icingweni lo Sandra Nyaira weStudio 7. Kweziphathelane uqelo kuhlelo lwabasakhulayo lamuhla uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lomkhokheli wabatsha kubandlale MDC Renewal Team umnumzana Promise Mkhwananzi ngela kusasa labatsha eZimbabwe, ikakhulu sikhangela ubunzima ababhekane labo. Umkhwananzi uthi kuyadingeka ukuthi abatsha babambane kungakhathalekile ukuthi ngabawaphi amabandla ukuze kube le ngqobela phambili njalo kulungisiswe okuhluphayo elizweni.
Yebo, siyadana kakhulu ukubona ilizwe libhidlika ngendlela elibhidlika ngayo leyi. Kodwa ukubhidlika kwelizwe kutho ukuthi thina ontanga kufuze siphakame, sifukumise, sidobhe esilakho ukuthi sicilise ngalapho esenelisa khona ukumeka sure ukuthi ilizwe alibhidlike. Ukubhidlika kwelizwe ayisiyo into ayisiyo ekhuthazwayo, ayisiyo into ejabulisayo. Sonke sifisa ukuthi ilizwe libe Zimbabwe lithuthukele phambili. Ngalokho siyaxoxisana namanye amajaha la amantombazana abontanga asemabandleni athiyeneyo, sibonisana sibhekisa ndawonye udaba lwelizwe lethu ukuthi singaluhambisa njani phambili, singanceda njani njengabontanga ukuthi ilizwe lethu lakheke lihambe kuhle, njalo sisebenze ndawonye ukuletha inguquko. Ngoba ingqokongqela yendaba ekhona ukuthi eZimbabwe kufuneka ukuthi kube lenguquko kahulumende, kube lohulumende lwesilekela abantu. Ngakho lokhu kufuna ukuthi abantu babambe ndawonye amaphathi athiyeneyo. Since 1999 sikhathi iMDC sesifunde okuningi, and okukhulu kwakhona ukuthi asingeke siphuthe indima lesi sodwa, kumele sibambane namanye ama-political parties aphikisayo, nama-civil society, nama-churches, nabafundi bezikolo, nabasebenzi, nabalimi, nabangasebenziyo, bonke sibambane ndawonye, sibonisane inqubela phambili ukuthi make sure ukuthi we bring the change at the people of Zimbabwe.
Liyaphumelela yini konkulumo elibalazo labatsha bakwamanye amabandla?
Siyaphumelela kakhulu iloba njengasiyondaba esingathanda ukuthi siyifake kumedia, kodwa ngiyazi ukuthi la uyazi ukuthi kule kuxoxisana kukhona ama-political parties athiyeneyo, unobhala jikelele wethu u-secretary general ubaba uTendai unxusa amabandla athiyeneyo ukuthi asibonisaneni madoda, sibona ukuthi singabambana ndawonye njani ukuthi sisebenze ndawonye sikhiphe into lempumela ezasiza uzulu waseZimbabwe.
Khona liyazithola yini inhlelo zokulilolonga kuzifundo zobukhokheli njengabatsha bamabandla? Ngoba ungananzelela ubukhokhele sibubonayo kumabandla akhona okwamanje ayisibo bukhokhele obukhangelelwe ngabantu abaningi.
Kuliqiniso, ngikhuluma nje njengokukhuluma engikwenzileyo, sibonisane sixwayisane ukuthi ubukhokhele obuqondileyo yibukhokhele obunjani. Sengisa abantu ukuthi ubukhokhele buqalisela kuwe wena muntu ngokwakho njengomntanga. Uzibamba njani, uzithiba njani, abantu bakubona njengomuntu onjani, isimo sakho sini njani. Sisuke lapho ubukhokhele buye emulini, emulini yakho yangakini, ulaleyayo, asakulali le mali, uyabamba ndawonye yini labanye xa kule mbuyiso, uyahamba yini ezinhleni, umuntu okontributa yini kwi-community. Singakafike kuthina umuntu akukhokhele abe ngumkhokheli welizwe lokho esikukhangeleleyo. So ngezinye izinto eziqakathekileyo esizikhongqoselayo malanga wonke kibontanga ukuthi asibeni ngabantu abazibuthileyo, asibeni ngabantu abalembeko abalomthetho abayimzekeliso kwabanye ontanga ukuthi babona ukuthi hayi i-leadership ye-renewal, i-leadership eqondileyo esimele siyilandele engathuthukisa kulokho esikhangelane nabo.
Ungathi yiziphi izinto ezimqoka ezithinta abatsha elizweni okwamanje?
Into ezimqoka ezithinta abatsha eZimbabwe okwamanje kakhulu kazo zonke indaba yokuthi ontanga abalanto yokubamba, abalaba umangoye selala ezivu, akula kudla, akula manzi, akula mpupu, akula magezi, akula abalazinto bayihlile ukubhatala amarenti ngendaba yokuthi akunamsebenzi, akula mathuba okuthi ontanga bazintinyele lapho imali bazibazele besekhoneni benzeni lapho abazama khona ukuthengisa ama-airtime lokwenza izinto uhulumende yakaxotshaniso. So bathwele nzima kakhulu ngendaba zenothi ukuthi inothi iyavela ngaphi ezagcina izindlu.
Elakusasa leZimbabwe mnumzana Mkhwananzi, nxa sikhangela umumo wezombusazwe kathesi nxa kungasabanga lo tshintsho, ubona liminjani?
Elakusasa alinathemba mfowethu. Siyakhuleka kakhulu ukuthi kube lokunyikinyeka okuthize ukuze sibone ukuthi into ziyaphambili njani. Kungabe kulokhu kunje ngendlela okuhamba ngayo ngapha, ukuswelakala kwemali, ukuswelakala kwemisebenzi, lokwehluleka kwahulumende we-ZANU-P F ukuthuthukisa abantu, kuzaba lokunzima phambili. Sizaba lakho ukuhlangana lokunzima ehlangana labo ngo-2008 ma kungela kunyikinyeka okuthize ukuthi kwenzakala ukuthi abantu basizakale.
Abatsha hatshi abe-renewal kuphela kodwa abatsha beZimbabwe, ungabatshiyela waphi amazwi?
Abatsha mbatshiyela amazwi okuthi ukukhokhela kumele angasimelela ukuthi kubuye uzevuye omunye umuntu azosikhokhela. Yithi thina esilomlandi, yithi thina esilengqobe yokukhokhela. U-June 16 usifundisa into eziningi eziqakathekileyo, ikakhulu kakho ikuthi kutshengisa ukuthi ama-youth ane-role to play ku-leadership nakuma-political processes. OMandela labanye abakhokheli abathiyeneyo baqalisa ukukhokhela amabandla abathiyeneyo bengontanga baze bafike lapho abafike khona. So kwabontanga mabangahlali bamelele kulo muntu ozabuya zobanceda behlezi phezu kwezandla, basukume bazibambele babambe iy'ndima zabo, babambane ndawonye, bakhulumisane, babone ukuthi ama-interests abo angaphi, bathiyele kokuthi mina ngiwale iphathi mina ngiwale iphathi, becine besehluleka ukuthi babambane bakhiphe into ekhanyayo bendawonye.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngumkhokheli wabatsha kubandla le-MTC Renewal Team ubexoxa lontungamela inkomo kuhlelo lwabatsha. Abalandeli bomdlalo wenguqu baqhubeka bezilibazisa ngokubukela imidlalo ye-World Cup esaqhubeka kwele Brazil lanxa amagetsi ayake ecitshwe phakathi kwalimdlalo. Umlandeli wenguqu umnumzana Edwin Dlovu olilunga le-MDCT usichazisela okwenzakalayo.
Uhlupha ke ngenhlanganiso yezesa leyo ukuthi yacitsha amagetsi abantu befuna ukubukela, ikanti le-ZBC laba abangela ama-DSTV labo baba lohlupho ukubona amagemu. Kodwa-ke hayi iningi labantu bezimbabwe-ke ikakhulu khonapha kobulawayo hayi sele la ama-DSTV balibukela ibhora balithokozela-ke. Kancanje amathimu e-Afrika angenzi kuhle nje yikho kusikhathaza kakhulu. Kodwa-ke hayi ababesapota-ke iSpain yikho abazobuhlungu ngoba-ke siyaphuma-ke. Kodwa-ke kusele-ke iHolland abantu bayithokozelelayo kakhulu. Sizenjalo ubuhlungu-ke kuphuma-ke iyinto la idliwa kwesibili kulandelana. Abantu-ke kuyababadanisa khonokho, kodwa-ke hayi World Cup khaniyathokozelela sibili abantu bayibukela koBulawayo.
Ngasokusiza lawa amaqembu awekhaya awenguqu, abantu bakhethani? Amaqembu lawa asekhaya wona ayabukelwa kakhulu njengalawa aku-World Cup kumbe kuya ngesikhathi ukuthi adlala nini?
Inhlanhla ekhona ngilaleka le ndaba ye-Dynamos-ke World Cup ongela maqembu-ke angathi-ke makhulu ukuthi abantu bawathakazelela ukuyabukela wona. Kodwa-ke ngakudlala iNigeria le-Argentina njengoba zizandlela-ke mhlaka 25 ngesande bekuzaba nzima-ke ukuthi abantu-ke bebukela i-Dynamos nebebukela i-Highland. Abantu-ke bathanda-ke ama-teams abakhona abekhaya. Kodwa-ke nxaku-World Cup kudlala ama-teams-ke anjengabo-Nigeria, o-Argentina, o-Holland, hatshi abantu bakhetha-ke ukuyabukela i-World Cup.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umlandeli wemidlalo yenguqu njalo elilunga le-MDCT.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakahambi ke sikhangele ebezikhokhela umbuthano we-23rd African Union Summit kwele Equatorial Guinea. Ulokhu uqhubeka kugcizelelwa ukuthuthukisa inhlelo zokudla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.